endabenze true lamhlanje lelo Mayigobe. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi okwamanje lihlolisisa abakhonona ngokuphume kukhetho lwama-primaries. Lokhu bebalalutshwana abantu abahlola amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll kobulawayo. Kubikwa ukuthi abantu bathwaliswe nzima ngontilokoshe elokishini le-Country Park kobulawayo. Ibandla lezaphu selikankasela ukhetho oluzayo ngokungena emizini yabantu lapho ababatshela khona ukuthi kumele bavotele ibandla leli. Abazali abalabantwana abasezikolo eZimbabwe bakhala ngabantwana abaxotshelwa ukuhluleka ukuhlawula imali yemfundo. I-National Gallery of Zimbabwe itshengisa uZulu imifanekiso ebunjwe ngesamende. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, sixoxa ngokuhlola amagama kugwalo lwe-Voters Roll oluqhutshwa yi-Zimbabwe Electoral Commission. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku-15460 kilowatts ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.